uyazi mfowethu, kukhona i-saying eyakhulunywa ngu-Einstein, definition insanity is doing the same thing we expect ama results at different. Njengoba uchilo if umgabe wakwenza lokhu for isikhathi esiningi la iChina kodwa kukho kwaphumayo okwaphumelelayo, ngambe yini sifile esingayitsho singuthi this time around kuzoba nomehluko, ngoba ekuqaleni umgabe lokunangagwa abahlukananga into eyi-one njengabantu abasuka bonke kudala from 1980 ngale government yabo. AmaChina siyazi ukuthi into eyi-one ayifunayo, azifunela ama-resources eZimbabwe, ama-minerals, and in most cases masibhekisisa kwamanye amazwe siza ama-complain okubana even imisebenzi yakhona AmaChina agcina eletha abantu babo ukuzosebenza lapho. So ama-megadilo nalawo ungazibuza ukuthi kahle kahle ekugcineni ma ukuthi liqiniso ayenzakala azobhenefitha bani. If ingasoza benefit abantu izizalwane zeZimbabwe ngemisebenzi, and njalo nje futhi siyazi ukuthi from into nje izame eyisebenzisayo masekuyiwa kuma-election ukuzama ukuthi iwoodwinke abantu bayivotele ngokukhuluma ngendaba zamadilo nala amakhulu leChina. And njalo futhi siyazi ukuthi njengoba usho ukuthi i-memorandum of understanding, i-memorandum of understanding akusinto real ongathi yi-deal, ngoba akuyi-agreement or i-contract esayinwe nje, isivumelwano nje ukuthi okay, siyazwisisana ukuthi sizozama ukuthi senze into ethize lethize, akusinto e-concrete esingathi ngempela imali yakhona iyeza. Thina sibona nje ukuthi izane isebenzisa lokhu the same way ehlale isenza ngakhona, ukuthi masekuyiwa kuma-election yenza ama-promise afana lalawa ukuthi ithole ama-votes, and then after that kungabi lanto ephumayo.
Manje nxa kuyukuthi umnyaka usuyaphela lowo kungaphumanga lutho kumadili wona lawo ukuthi wasayiniwe, kuzatshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa engaba njani kukhetho oluzayo olungasololo oluzayo oluyaba lulandela lokhu nxa kuyukuthi unqobile.
Well, kunzima ukuthi umuntu asho, ngoba okokuqala uyabona ukuthini sile problem thina njenge-opposition, and ngale ndaba ye-rigging yenziwa ama-election eZimbabwe.
Kodwa abanye bathi uMnangagwa uyehlukene lo mongameli Mugabe, ngoba nanku siyabona uyemukelwa ngamanye amazwe abathi bona bafuna ukuqala bebona ukuthi ukhetho luzaphuma njani, luzaqutshwa njani. Uyehluleka okufana lukaMugabe yini khona okokwama-memorandum of understanding njengoba bona bememukela?
Akhona amazwe esazile ukuthi even layo uMugabe njalo bebememukela, noma kusaziwo ukuthi umbuso wakhe eZimbabwe ule element of illegitimacy. And uMnangagwa laye mina ngokubona kwami even uwese yena, ngoba wathatha umbuso ngekhup. So laba abamamukelayo mhlawumbe bamamukela just because bekuzonda uMugabe lezinto abezimela, and uMnangagwa njengoba ethembisa izinto eziningi esingakaziboni zisenzakala on the ground, maybe baya ngalokho ukuthi uthembisa utshintsho entweni ezihlukeneyo, but thina on the ground asikakuboni konke lokho. So kunzima ukuthi ngazi kahle kahle ukuthi la mazwe amamukelayo amamukela ngayiphi i-basis yokuthi yini ayenzileyo abayibonile lo mehluko from the way ayesenza ngakhona esaselo Mugabe, ngoba thina izizalwane zeZimbabwe asiwuboni.